So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa-ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe kukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU-PF le-CCC awanakakeli isigaba semaNdebeleni.
Ibandla le-CCC alichiyananga lebandla leZANU-PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba seBhinga edalele ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akusiloqiniso.
Ngabe sesiya kuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela abele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ephula imigoqo le azatsheziswa kalukhuni. Banza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Siqoqele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda. Yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi, abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama prices akhanya ngani twa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabanengi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela bakhanga lele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu bangabi ndawonye ukuthi batshengisele, ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende laye futhi uyabuya ngamandla ka kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela. Yikho abantu sibe kubona ukuthi hayi lokhu akungeke kubasize, sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela. Kodwa nomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela.
Khona okubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezitaladeni bangatshengiseli, kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na?
Kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi, abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi, engayithi mina ku-employment. IZimbabwe ungakhangela, yebo yena yabengela ama-statistics akhona kahle kahle sibili, kodwa nxa ngubhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe ngasebesenza amabhizinisinyana abo, ongamabhizinisi okuncane, laba abathengisa khona amatomatisi, abathengisa khona izigqoko, abathengisa khona izinto zabo. Yikho-ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 70% babe besukuma bethi bayastrayikhela ubani, ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strayikha yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hhayi mina ngiyastrayikha ukuthi ubani anginikeza imali. Manje labo ngabe nelisa ukuthi baye kustrayikhi leyo, okusenza ukuthi kube nzima kakhulu, ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu, ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabeni siyakuthini, kumele ngenze imali. So lelo langa unothi mina ngiye kustrayikhi akuzanginceda ngani lokho? Bekanti-ke futhi la yena lo employed futhi laye akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi esinxane siyakhona kustrike, yini pho engizayithola? Ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angela mali, abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abala mali. So umuntu vele esegcine engasakwazi, abantu sebegcina bengasayi.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semaNdebeleni. UChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semaNdebeleni abuse ilizwe leZimbabwe. Ngesizwe amazwi kaChilumbo.
Ngiyabonga baba Chris Gande, indaba ekhona lapha ngeyokuthi abantu bakithi, abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babekwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe, ukuthi emathebeleleni silama-group angu-2 are dangerous in as far as the electorate is concerned. Imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla le-ZANU PF lenkokheli zebandla le-MDC kumbe i-CCC. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngo khuluma ngebandla le-CCC kumbe i-MDC. Abantu abaku-CCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uProfessor Welshman Ncube, Thokozani Khupe, Abednego Bebe, Joel Gabuza, Prince Dubeko Sibanda and the like, bayakwazi iqiniso elikhona ukuthi ibandla le-CCC alichiyananga lebandla le-ZANU PF when it comes to political manifestos. Khuluma nge-grand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni ndi akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe wonke bayakwazi. We check what happened uTsvangirai Segula kule National Council, the highest decision making board in between Congress. UTsvangirai what Segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka-2018 according to the expert. Wabasobala ukuthi kwakule sikhathi esokuthi iNational Council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi sa-center ntambama kungela abantu bemathebelele. INational Council eyayikhuluma ngokuthi uThokozani Khupe kafuzanga athatha umbuso we-MDC yayihlalwa ebusuku. Emini kwakuhlalwa iNational Council eyayihlanganisa abantu bonke labakithi besiyatsherwa manga. So khona kuyana kusitshengisela ukuthi thina nxa belokho beyenga abantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland, siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement. They know well ukuthi kabala political will and ilizwe leZimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebeleleni into the political principle. municipality. So tina city bayenga abantu wona lapho yiko okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulothwa ngaphansi ukuthi abantu bemathebelelendi abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident kathe sibakhona bayaqhokozela siyakwazi ukuthi badinga ukuthi babe ngama councillors siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama MPs endizihlalo zokuba ngama MPs bazithatha as employment libo whilst people are waiting in poverty akulokunye abakudingayo ngaphandle ukuthi izisu zabo zibe right labantu aba ogabuza sebe lama 20 years and above base parliament but what about the Tonga people he is representing we know they are building houses in various towns I parliament sebe wakwenza waba ngumsebenzi bengakwazi ukuthi I parliament a theatre of power efuza ukuthi nxa kuyikuthi kuya abantu bayacapha capha umfula as a team so thina sithi izanu PF le MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebelele ndibayafanana sengihamba ku zanu PF bayakwazi o Oben Mpofu Jacob Mdenda bayakwazi o Judith Ncube bayakwazi o Stembiso Nyoni bayakwazi o Kembo Mohadi bayakwazi o Abednego Ncube bayakwazi ukuthi akula umuntu owemathebelele ozabusa ilizwe leZimbabwe ezilongu limanye
umnumzana Mdenda Chilumbo isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siqhume omela isigaba seBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Simanda sambuza ukuthi kungakho leqiniso yini ukukhuluma ngoJilumbo ngesizwe amazwi kaSimanda
lundoda wa brainwashwa iMRP ngoba iMRP ile inye extremism enkulu kakhulu emangalisayo ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela ukubona ngayo abanye bonke for example iMRP iyabelieve you know ukuthi khona iMathebeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele kodwa beyithi mthwakazi but ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konkana abakhuluma ngakho bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubani lobani lobani khona lokho ngokwakho into abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo babe busy nje bekhuluma ukuthi mthwakazi but ngaphakathi na kwendawo yona leyo abayithi mthwakazi kulabanye abazithi somthwakazi ngokunye but I think nje bazidophela onkonyo ngomuntu kwabo okwebhinga lakho baku brainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into okuthiwa imthwakazi umbe into abayilwelayo ikuyini akazwisisi lutho lundoda akazi lutho niks no lento ayikhulumayo into nje ukuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebe sithi lokho kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukaNondoda kuyamhlupha yikho engaboni umehluko phakathi na kweMDC Alliance uBMDCT leTRPC umehluko kawuboni yena ubona into one because kuye ayinto efanayo but lok siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe emashoneni you know angifuni kumbuza ukuthi khona umongameli we MRP ngwangapi and yena lo okade khuluma ngwangapi ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo okuthi ukuthi nxa kungaba njalo kuthi ukuthi phela lokusesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi phakathi nawe emuli yakhe kube lo president no asingeke sasebenza ngaleyo ndlela so ngiyamafichane nje I think unqono ngisho ukuthi alwana undoda nje hayi uyazamazama but abayazi into abayenza because emathibelele ndiyakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo kabala backing yabantu bonke in fact kabala sekelo laba bantu yikho bengelala council kabala la sobu kabala la structure noma esisodwa laba bantu ngabantu nje abahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo uthi nomukosikazi wakhe uyamlandela yena dodi kamlande so hay yeah, I think yiko khona lokho engikubona
umnumzana Prince Dubeko Simanda ngomela isigaba seBinga North edalele eParliamente engowebandla leCCC ubekhuluma ecingweni ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besanda beletha labakhipha izisu liyaqansa. Lokhu kuza kulandela ukutholakala kosane olwalahlwa lufile lwadojwa inja emajamhlophe kobulawayo ngempelasonto. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga elimsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi elisiphathele wona omhle kangaka. Bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endlela imbezwa bekhuluma lapha kuma-audios, kodwa uningi lwabo futhi imbezwa bekhuluma besemzansi Afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya, kumbe bazimisele yini ukuthi ke bebuyele ekhaya, kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi Afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila eMzantsi Afrika abahlukumezeke kakhulu. So kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yi-CCC eyiyo ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa, ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izanu PF lele 50 years ivusa ngochuko olungaka. Bona beMRP angisho ukuthi ngithini, kodwa ngithi bona yini begxeka abantu be-CCC uma bekhuluma noma besenza, bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa. Senzeni elizwe leli singamaNdebele lesotho? Singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa? Into esingayenza. So mina into ekade ngicela nje kubo mafowethu beMaraputo, okokuqala asizame nokubambisana sibe ngamaZimbabwe okokuqala, and then singakhipha lo mbuso ocindezelo owasenza sasixabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amaNdebele. Sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha, lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo. Akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna yeMaraputo. Kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe yeye bazohlukanisa amashona namaNdebele. Mina kibo ngithi cha, ngithi cha abame kancane ngaleyo nto, bangeke isenzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi. Alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabe lungu sibusa sithi sodwa. Ilizwe lamanje li 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadala ngoRobert Mugabe naleyi apartheid yokuhlukanisa izizwe. So iMRP ayime kancane indaba le abafuna ukuyenza, ngoba ngilabo bebona beMRP ngeke beze bayikhona. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani bantu baka Studio 7, salibonani lonke kundawo lapho likhona. Hayi, bengifisa nje nami namhlanje yami order la ikibalo ngelinye ilanga Nkosi yami ikidluliswe efika le enkaya endaweni yesomakandana seBhumani Spemba kwaKwaTheni. Kuke kukhuzelwa abantu bakithi bake bahlukane lomkhubo wokulandela emva kwabanye abantu. Ikhona nansi imthokazi ifisa ukubavusa kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le, ngenxusa amazwi abantwini bakithi enkaya kakhulu ubana kabavuse imthwakazi bantu izovusa abantu, izokhipha abantu ezinkingeni. Izwana abantwana mabe licela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo. Ngicela i-audio yami le idluliswe bantu yefundwa enkayi. Abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo, basayesaba. Hayi, manje akusekho kwesaba. Sicela abantu bakhululeke bavulele iMRP imthwakazi Republic Party ibe yiyona ezophatha indawo yakithi. Sikhathele sibuswa ngamakhansila ezanupf. I'm sure sesibuswe almost 20 to 25 years, kodwa kulanto abayitshintshayo. Sirojwa kubekho siholelwa ukudla njengenkukhu. Sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele. Imigwaqo yakithi ivuke, amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo, imigwaqo yakithi ifile kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo. So sicela abantu bakithi baphakame banikeze imthwakazi ithuba ivuse imigwaqo, inikeze abantu imisebenzi. Umhlabathi wethu usebenzele abantu bakithi. Ngiyabonga.
Studio 7. 7 Studio 7 siyabonga siyabonga abali basakazi bombo Studio 7 siyabonga basakazi bo Studio 7 lisethulela kahle izindaba mina ngindoda yasekhezi undlovu wasekhezi undlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa siyabonga ukuzwa izindaba endelisilethela kahle izindaba lizilethe ngokunjalo siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe siyajabula kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle lendaba ezimbi konke siyakuthokozela lizilethe indaba siyabonga siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 lathi sinayo inkinga yedamu ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuphethe ngani sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi amadamu adubuka ngesikhathi sezulu eladlulayo lathi sinenkinga yedamu lelele lokuduka kwamadamu thwele kanzima ngamanzi
hey linjani ku Studio 7 hayi thina ngapha lokho sisaphilile nje lo mawukhala kungasisi sikhona lapha eSouth Africa lathi sabaleka kunzima ngama 80s siza la sesikhulile sifuna ukubuyela ekhaya kodwa ke esiwulakho esikuzama ukuthi sisitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyele ekhaya bayivota nabo abantu laba balashuwa lokuthi bazawina kumbe bazolibiza ukhetho kumbe bazowina balashuwa lakho so ke i-advantage yethu namhlanje sokuthiwa weSri Lanka uPrime Minister sebalekile abantu kade besukume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bachisa lesigodi lizwe ngelethu asilo lo muntu munye thina asenze nini owethu abantu sibaningi ukuthi nilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna ilizwe ngelethu yena uyisisebenzi sabantu bangenza intando yabo bona sebeguqule ilizwe balezelabo ilizwe lingelabantu ngiyabonga
lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu uyazi uze ungafuni lokhu ukhuluma ngakho shiwa angazi uNkulunkulu wayi angangeneli ngoba ukubotshwa kwamalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli libusayo ngamagwala wodwa amagwala wodwa bayabona thethi ukuthi abantu nxa bengababophanga akula muntu ongavotela ibandla leli libusayo so lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu especially abasemakhaya especially abantu basemakhaya bangamagwala stereki kakhulu kakhulu nxa bebona shoku nje bayesaba yabethuswe bethi lanxa befika khona pha kuma-voting station lapho bevele sebeshekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kula makhamera ababonayo so indaba leyo yokuwotshwa kwabantu abaphikisana amabandla aphikisayo shuwa angazi ukuthi ngenziwa njani angazi futhi waye umnanga kwaye elenhliziyo embi so ekafaro but ufaro uyazi ufaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lapho uthambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-Israyeli ethi bengabalaphana njalo lowo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo iwoma kunjani lo hayi angazi shemu uzwa nje ungafuni lokhu ukhuluma ngayo indaba yangikhona ikunyanyisa kakhulu
siyakubingelela mntungameli kutambani siyakubingelela mntungameli ngoma emini yantambama okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa sile simanga thina singabantwana beZimbabwe asiphatani kahle uhlupho olukhona yikuthi yes izanu siyayehluleka ayikinike enye iphathi la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi sesidinwa ngokuhlala egangeni abantwana beZimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje abantwana beZimbabwe lobo behlupheka kuyaze kube nini siyinhlekise emazweni salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka into ebidinga zesikhaya ukuthi kube lokuthula kube lokuhlala kahle akuke kuvotwe kuhle beke benike nje umuntu ongazange wayempine kebuseleli ilizwe leZimbabwe sibone ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho uya ucabanga ngokubulala kuphela ake linike umuntu ongazange wayempine kebuseleli ilizwe lizabona into zilunga eZimbabwe manje ukuthi iproblem nje abantu bezani ngamagovu noma beyihluleka bayalela sasikhaya ukuthi uShibenga ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibenga uzaqhubeka wabephinde bisela futhi kumamba futhi engumnankagwa umsekele kamgabe wahlwa bulala wesi selifililizwe abantu abethu abasoze besalivusa mayuyu bakithi ngalela lenhloni lingabantu beZimbabwe siyabonga
linjani linjani kustudio 7 izanu PF ngathi ngothi ngiqale ngoJoseph lo Joseph Chuma lo lo ngani uyahlanya lo lingamlaleli lo lingamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu uyahlanya lo uyahlanya umuntu ezanu PF lo ulokhu zeni iZimbabwe asila mongameli silamasotsha nje kuphela amasotsha wodwa silamongameli palamen, asla mapolisa, asla ini. Ngoba mapolisa kona, aku one side. I judicial system, iku one side. Uloku zenu skala, abafuni kumkhulula, abafuni kwenzani. Kodwa ukuthi baloku zindaba zokuthi ulo wabula umbani, kungeni kwakuhamba njani, abazingeni. Bafuna zwalezi ezikasikala ukuthi babophe nje isikala nje kuphela. Azikho ezindaba akwansi ukuthi bazilungisise, ngaphandle kokubopha isikala nje kuphela.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 nelisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantwana bakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense. Le dwala ngalichamela litshe ngolunya. Injobe enhle ithungele ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli. Kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka. Kunini sisenge emzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazo oyaliwa la imigakla. Kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani. Kunini besilayitsha belayitsha malayitsha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali. Kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa. Kunini beloba abalobi bakithi belobe lize kungayindawo. Kunini bekhala osomabhizinisi bakithi bengelekelwa sibayekelela sibahleka. Kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi ikolo beselisiza inkomo zabantu bengakholiswa. Kunini abagida begidela izingane bagiga amanzi. Kunini osomahlaba esihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni. Sekukhulunywe kwezwiwa kwazwakala kwazisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga. Akugobola ingeqondiswe impucuko lentuthuko lomanyana sokuyintshumayelo yethu yemihla ngemihla. Ibhasi sibhalwe lapha eyakhona. Ngenani sambeni bethokazi. Uvukile wavuka khwathi wabhala wathi khwetshe umthwakazi. Ezra Chisa Mfokazi Banda, msakazi wakithi wakudala kuRadio 2. Sisathi ngisakhumbula awubuquthi siza abantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyavukisa ubungcitshi bakhe kwele German. Sixoxele uDube ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Ake ngibingelele kuwe mfowethu, ngibingelele abalaleli emakhaya. Igama lami nguObed Dube, the African poet, imbongi ngolimi lwesintwini. Umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart. Ibizo lawo kuthiwa yilokhuzen 15th International Africa Expo Festival. Iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla ka 7 August. Umcimbi lowo ngoku khangisa iExpo Business Expo ngolimi lwemzini. Abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo. Lami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami ngobuciko bami obokuba yimbongi. Ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane okhuluma isiArabhu, okhuluma isiFrench, okhuluma isiSwahili, okhuluma isiKhiwa. So mina ngizamela kwabakhuluma isiKhiwa, ngimele ngapha iSouthern Africa, kule North Africa, East Africa, le Central Africa. So lami ngiza kuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho?
Ngamafitshane ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu, mhlawumbe ngamasango asevuleka. Kodwa okunye nje ngibona ingani abaqoqi bomcimbi lowo bayangilandela enkundleni zokuxhumana, ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook, bayabona imisebenzi yami bayithande. Ngoba umcimbi lowo vele Pan-Africanism, ile theme ethi yona Africa we want, ukuthi ifuna ukuthi abantu beAfrica babambane. Lama Africans abantu bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho babo badabuka ngapha, labo bafuna ukuthi bahlangane labantu beAfrica. So kuzabe kuhlangane bonke abantu abasuke eAfrica, labathi bona okhokho babo bangabe eAfrica kuhlangane, ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu beAfrica bahlangane. Yikho ngicabanga ukuthi njonga lami ngeke ngenze inkondlo ezikhuluma ngePan-Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami. Hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngiyingcitshi kumbe ngiyedlala ukudlula zonke ezinye izimbongi eAfrica eZimbabwe ngoba eMathebeland arch akusikho lokho ngibele enhlanhla nje ukuthi banakani ngami bacaba ngemina bameme mina
lo ke nguObed Dube imbongi elodumo isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambweni sitha isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le-CCC awanakekeli isigaba seMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.